sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine emhla ka 1 inhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntunga milinkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuchiywa izakhamizi zaloo mango.
Kakaso wenziwa ngomkhapu ukuthi yena ukhuluma labo ntanga ukuthi bavotele izandu kukhetho oluzayo. Bona even otanga bakhona labo kuyabe behlanya sikubulalela umuntu yena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza. Njalo asikho esikukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu-PF elungiselela ukwamukela umongameli Mugabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnengi.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka-2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emandebeleni izibikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuchiywa izakhamizi zakulumango. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika, bethi kuyimihlolo ukuba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho-ke kumele kumiswe kungakayikhatshana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluzuza inzuzo njengalokho kwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu-ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga, njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF lo Mugabe bayadelela.
iZANU-PF lo Robert Mugabriele Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhale khukhwini kamphathi ntambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidwagwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye lokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umimanzonzo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Kubikwa kuchone kuphithizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMugabe azahamba ngayo kusasa ibikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. UMugabe ukhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council uMnumzana Dube Mukomke.
Umkhankaso owenziwa ngomgabu ukuthi yena njengomgabu utawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Mbona even ontanga bangkona lapho beyabe behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulwami elatshela ontanga nothi lokho kunye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-FDCT hayi asenze silandele izano, thina senzokwethu siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo, sihlale phansi nabo, sibabonise kuyini ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi singavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo, indaba yemisebenzi, indaba yokudla, indaba yezibhedlela. Ngoba kadesi ungakhangela imigwaqo, ukhangela imigwaqo yatshiwa nguSmith, ukhangela imigwaqo yelomgabe namuhla kuyanyanyisa kwelezimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo, bayamukela njani abantu?
Hayi, nginathi is one of the best strategies esiyesenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokuyani ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo, abanye kumele behambe imange emide besiyahlangana lani, kodwa kathesi kuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo, sixoxisane labo in small numbers beyifamily, bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi kuthiwa asemanzini, amandla eZimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu, ngoba yibo abamele bekhipha umgabi, ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje, kodwa abalamandla yibo abantu ontanga, yibo abahambe ezikolo kathesi akula ma-teacher ezikolo emaphandleni, njalo umuntu abalama-degree bona abafundileyo yibo abathengisa i-airtime estradeni. Kunzima ngoba
uMnumzana Dube Mukomke ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabomakhalekhukhwini ezama-mobile apps sebedlela evalweni besesabela ukuba ukuqatshwa kukankosikazi Bona Chikore, indodana kamongameli Robert Mugabe, kubhodi ebonango kulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele uMnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami le yaba sizethimbe ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje. Ayisiyo into asiwa ekhupha i-information esingathi ayifuni ukuthi ibonakale i-government.
Awungitsheleke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni. Ayisoze ivikele ukuqinisa abantu ulwazi ongabantu bonke esiwa yi-public knowledge. So he players here. He said ukuthi iphale inobethi le itholakale ezindaweni eziningi onakale ngabantu abaningi abantu abengibeyithole beyisebenzise futhi so ubona kwami yatshi abasuke bayivalela leyo apha
kodwa mnumzane uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kumabonakude njengoba kulo budlelwano olunjalo ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi
ngathi ukuthi into kwabo lokhu kuzaba nzima njengoba le nto esithi i-internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula umuntu engathola le app ngezinye izindlela engavula leyo website ngenye indlela uzivalele sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela yokuthi angeke kubonakale ngabantu kuyayenza kube nzima njalo futhi isikhathi esiningi kuba le nto le esiyibonayo endaweni zabo internet ukuthi ungazami ukuvala ulude kwi-internet uyaqinisela ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu so ambona azazama ukuvala lokhu kodwa bengazama kodwa amboni ukuthi asebenza
ngiyakuzwa kahle mnumzane ulasi isiluleko na sokunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile bhodi
kungesaba ukuthi uzatholakala ngoba isikhathi eziningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo ama-apps azokuvikela ngale mali abantu laba abavula isito zama-apps o-google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le information bayazigcinela kona ngokwabo
alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha usixoxelaye ecingweni eseHarare
Live Talk wasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela impiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa bathumba omunye njalo bathiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan eKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400 lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Kwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu ukwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisitshiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje, izani isiqalile manje umsebenzi wabo ukuhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende, ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hhayi sebekhathele abasafuni ukumvuma.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye, ngoba ngathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu intsha abathi bona ukuya ethethweni ukuzihlalisela nje isikhathi, ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ilibandla leli libusayo, ngithi mhlawumbe ingaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli ikhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badangalo endabeni ezinjalo, lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 zakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho likamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota, akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka siloku okubuyezakalayo ukuthi sizotshaywa sesiya ekuvoteni, sibe sitshaywe ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani. Kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona, kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedubo. Abantu abedlule beqeduke esikolo kabafundi esibhedlela sezisifa, isikolo akusafunda, akusela mali, ezindlini akudliwa. Nxa njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza ukhetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izanu yenza lokhu, izanu yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuzokwini ngase sisifa sesifile njengoba kungithi. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina maNdebele basibulala nge-Google, kodwa lokhu izanu yangenayo kayikaziwine kobulawayo, noma kuthi khathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe ukuphethelwa khona kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo, lanxa lasibulala nge-Google asifuni ukuthi silisibuze. Kungeka sikwanise ukwenza emaNdebeleni yonke, iZimbabwe yonke sakwanisa ukukwenza, ngoba nxa sosilekhethe laphana uyabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuluke, ngoba amasoja lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina, akugcine umuntu osithentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho kwenzakalayo, kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona, amanyana futhi ebeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ngasali khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswankerayo uzakuthi njalo eqinisile athi mina ngimengile abantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uhlume phezu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na?
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubexoxa indawonye lomsekelo wesikhulumelise bandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe, lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kubika uMavis Gama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hatshi. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedala leparlamente okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kwamongameli. Lokhu kutsho ukuba idala elikhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhla ka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo, njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhla ka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka 2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiya galombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka-2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Ngothi lezwa ni-PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi bajontshe ukhetho kuleli lizwe. Sonke siyazi uMazimbabwe enza mahle ukuthi njengamabandla aphikisayo besiloku esixukaxuka naye-ZEC ukuthi itshintshe indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela u-voters roll, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezingwadu zabantu abangelazindlu kodwa beloja.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolijini le-Midland State University njalo engomunye wabuntanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwa ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele le-ZEC siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR, Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi sitholakala siyingxenye yalolo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
I-ZEC ingasehlula ku-BVR sizimisele njalo ukungena kuyoyona le ndlela ababesifekele yona. Thina ngoba esikukhangeleleyo ukuthi siqoqane njengabontanga, weze bafakile i-BVR bayikhipha, thina sesikufune ukuthi singene ekhethweni. But i-BVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esiyifuna ukuthi sihambe ekhethweni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusoba lokuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwo wona iqiniso bana siyadliwa iZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolunye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho lwa ukhetho namhlanje still uyabe lokhu within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties banambani oza leader esithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani bana ngubani ozathatha le-constituency kubameli bedale le-parliament. Njalo ngathi kuningi esimele siwenze njengama-opposition parties.
Uthe okudanisayo ngoZulu ikuba lokhu silela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo uqinileyo. So siselomsebenzi seselomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngale njengo-opposition. Kuba nathi nxa siyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi le ZEC ayikazitsheli ukubana abantu bami kanje. Nxa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudio nje ungcelo wakho yilo lalo xa uhlale kambuzuma kusitutenje ungcelo wakho uyabulapha lalapha so ngathi seselomlando seselomsebenzi omkhulu kakhulu
lo msakazo ka usanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yeZEC ukuzwa umbono wabo phezulu kwalolu daba ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis gama
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekile ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa ke bajiwa phandle nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube lokuthula. Ilizwe lemelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Ngakho ke lisebenza lenhlanganiso ye Global Peace Operations Initiative kumbe iGPOI iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu 53 ukwenzela unqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ezama ukulethela uZulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. UDana Hawke okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Wangishiyela themba.
Wangishiyela mina themba themba.
Logo ke
lo yamangalisa
logo ke
lo yamangalisa.
Mani
Mami boni dandana, eyihleli, ngaphansi komthunzi, lo uyangimangalisa. Hawu, hawu, hawu.
Ngayibuza,
ngayibuza igama layo.
Ayiphendulanga,
ayiphendulanga. Yaphela phansi, yaze yakholwa, izinyembezi, izinyembezi.
Nomathemba,
nomathemba, wangishiya. Zela ngedwa nomathemba wamishiya Zela ngedwa nomathemba nomathemba wamishiya
Sekule
Zela ngedwa nomathemba nomathemba wamishiya
Senambi
Zela ngedwa
Semnambi
Zela ngedwa nomathemba
Sekolo nomathemba Azabhala nencwadi encane
Uya nomathemba
Semnambi Zela nomathemba Azabhala
Ingoma emnandi ingoma ye Lady Smith Black Mambazo ethiwa yona nomathemba isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje
Izakhamizi zezansi emandebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo beZANU-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Lo Chris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.